indaba eyabantu abahlala nembobho khonakale eAmerica kumele kube lenguquko kumithetho. Ubona njengani, ukhanya njengani kulula kakhulu ukuthi abantu behambe lembobho njalo ubaba uTrump ingaba indaba yokuthi abantu bakwanisa ukuthi bahambe lembobho mahlayana khonakale. Kodwa kulabanye abasebebuza ukuthi kungani yena ubaba uTrump angabe nguye yedwa abamzamayo, ayisiyo ndlela na yokuthi abantu bamzwele usizo. Engxenye abanye sebecabanga ukuthi indlela zakhe ezokuthi abantu bamzwele usizo njengoba khona ngale usedliwa kuma-polls khathesi.
Lokhu ukulakho ukuba lo mthelela ongakanani kukhetho?
Angifuni ukuthi uzaletha tshintsho bani mina, ngoba ngenyanga ephelileyo njalo bake bazama ukumdubula ubaba uTrump kumbe inyanga ezimbili ezadlula, kodwa akusange kwatshintsha lutho. Abantu sebekwazi ukuthi bafuna ukuvotela bani, njalo angiboni ukuthi ukudutshulwa kwakhe kumbe ukuzama ukudutshulwa kwakhe kuzaba lotshintsho olukhulu kakhulu.
Isehlakalo lesi libona sengathi singaguqula imibono kamnumzana Trump ngodaba lwemibhobho na?
Akula nguquko ezaba khona, ngoba siyakwazi ukuthi ama-companies athengisa imibhobho vale influence enkulu kakhulu kuma-Republicans, njalo banika imali eziningi kakhulu kuma-campaigns ama-Republicans. So ukuthi angiboni ukuguqula imiqondo kababa uTrump ngendaba le yokuthi sebeke bazama ukumdubula ngabili.